Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Lingali fuga njani zilugandaba wala mgele msakazweni we studio 7 ngolo sibili mhlazi ku 19 Zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umkhuhlane we COVID-19 usuvulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 nelanga linye okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leligciwane laqhamuka.
On the first wave ikampani yethu asizange sadibana ne case ye COVID, but since kungene i second wave sokungama COVID after COVID. Amamosharis are flagged our government.
Ukukhalala umsebenzi okwenziwe izisebenzi kamanisipala wakobulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezibalisa ungatholi amanzi.
Ukuqala okutshengisela ukuthi izisebenzi zikamansipala zibeka amajogo phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezithiyeneyo.
Obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobi Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF ela kwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu.
Inhlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezinhlanganiso ezimela amazwe eAfrika zithule izosikhandle zithi kumele zihambe phambili solo kwenzakalayo eUganda.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngalanga linye okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leligciwane laqhamuka. Ugatsha lwezempilakahle luthi abatshonileyo laba abangamachumi amathathu lasithupha 36 ngabeHarare. Kwabanjwa njalo igcikwane abedlula amakhulu ayisithupha 689, iningi abedlula amakhulu 339 bengabeHarare. Kuthi ezinye izigaba zelizwe lazo zaba labanye. Inani lasebebhubhile elizweni jikelele selokhu kwaqhamuka leli gciwane nyakenye selisiyabamba inkulungwane 773. Lokhu sikudaba lunye amankampani emingcwabo asekhuthaza izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlanganiso eziphathisa ngokungcwaba abafileyo njengoba iCoronavirus isithanyela ingasadlali. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amankampani ancedisa uzulu ngezemingcwabo athi liyakhwela inani labeZimbabwe ababulawa ngumkhuhlane wecoronavirus ikakhulu ngalesi sikhathi eleSouth Africa selihlaselwa lihlandla lesibili lalo mkhuhlane. Umqondisi wenkampani yesisonke Funeral Services umnumzana David Mlilo uthi indlela izidumbu ezigcwele ngayo emakhazeni iyasabisa.
On the first wave ikampani yethu asizange sadibana ne case ye COVID, but since kungene i second wave sokungama COVID after COVID. Amamosharis are flooded our government. Imizimba igcwele. Laba bantu abayiwo abashiywe isihlobo abasenawo amandla abasenawo ama resources ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Tholi sokushona abantu 3, 4, 5, 6 ngamndeni munye since i-COVID iqalile. So imali yokuthi basize bathathe isihlobo lezi bayozilondoloza emakhaya ayisekho.
Ngokulincela umqondisi wenkampani yeDau Funeral Services umnumzana Limkani Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi nengilentsha esebenza eMzansi ilungiselele lakusasa hathi ukugcina ugogo labokhulu ekhaya sebethengisa inkukhu ukuze isidumbu size ekhaya.
Sika kakhulu kulezi zinkonzo esiba nazo ezemingcwabo ma kuyukuthi umzimba uyahamba emakhaya. Sikhuthaza intsha ngoba intsha esikhathini sanamhlanje yibo abafa kakhulu lana eGoli bengcwatshwa ngogogo le siyabakhuthaza ukuthi mabathathe ama-burial society, mabathathe ama-policies kuwo wonke ama-undertaker. Kukhethelekile ukuba uthethe down umthetho kuphi, as long as une-policy uyakwazi ukuba ungcwatshwe ngesizotha, awunakuhlupha ifemily.
Loba nje uhulumende engakucacisa ukuthi bangaki abakwamanye amazwe ababulawa iCovid-19. Abamakhampani ezimva bathi zinengi izidumbu zababulewe ilumkhuhlane abazithwalela ekhaya maviki wonke. Umnumzana Simanda uthi kugcina usiba lusizi uthole sekuthatha amaviki izihlobo zilokhu zidinga imali yokuthi umzimba kamufi usiwe ekhaya. Kusenjalo saphethe isikhundla somelwe eZimbabwe kule South Africa umnumzana Martin Makururu uthi lobanje imingcele ivaliwe kuZulumakhaza eSouth Africa leZimbabwe isidumbu zilelungelo lokuphuma.
So if someone is a relative who is passed on in South Africa and wants to accompany the body,
labo abafuna ukuyangcwaba izihlobo zabo ekhaya bavunyelwa ukuphuma kwele South Africa bethelekezela isidumbu.
They can drive behind the car, they can drive in front of the car, or they can go ahead of the funeral, yes.
Selokhu uqale ihlandla lesibili lomkhuhlane we-COVID-19 kwele South Africa, inani labafayo likhwela ngesiqubu esikhulu kakhulu. Okwakhathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamashumi amathathu lesikhombisa over 37,000 asebebulewe i-coronavirus kwele South Africa. Asebehlaselwe bona bedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amathathu over 1.3 million. Melesibe 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Yebo 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 umsakazo muhle Zimbabwe muhle selinqosa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela ukukhwaza ngolaka okwenza iCoronavirus eZimbabwe okuvezwa linani eliphezulu lababanjwa belegcikwane leli. Saphinda sikhangele amalungiselelo enziwayo ombuthano wokugcotshwa kukamongameli omutsha welemelika ngolwesithathu kuliviki. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo Lilami umaikove ngo 8 ntambama.
Ukukhanela umsebenzi okwenziwe izisebenzi zikamunicipal wakobulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezivalisa ukungatholi amanzi. Izisebenzi lezi zikhanele umsebenzi ngeviki edluleyo zisithi zifuna ukwengezelelwa iholo lazo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala okutshengisela ukuthi izisebenzi zikamunicipala zibeka amajogo phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezitshiyeneyo. Okugcwele izibi emalokitshini, sokugcwele izibi esidikidikini sakobulawayo. Konke khonokho kuveza sobala ukuthi akumele babe yibo abenza umsebenzi kabakho. Okwesibili sibe sesinanzela futhi ukuthi utshani emgwaqweni emaceleni kwemgwaqo lapha bukhule batshakaza bukhulu kakhulu okuveza ukuthi labo kumele kube yibo ababutshayayo abakho emsebenzini. Sokusiba nzima ke kubatshayeli bezimoto ukuthi nxa bethutha emajikweni atshiyeneyo bangene kuhle emgwaqweni omkhulu. Okwesithathu ke suka sikunanzelele ukuveza sobala ukuthi izisebenzi kazikho ukuthi abantu nxa besiye emangcwabeni basuka bathwale nzima kakhulu ngoba uyafica ukuthi amanye amagodi abe engatshonanga kuhle, amanye njalo elamanzi. Kwezokusithi kokwesine esuka sikunanzelele ukuthi amanzi isikhathi avulwa ngaso nganithiwa kasabanjwa kuhle ngoba siyakwazi ukuthi edolobheni lakho lawo loluhlo luveza ukuthi ngelanga elithize amanzi akulipilokithi. So abantu uyafika ukuthi ebusweni bayo lokhu bekhala ngokuthi amanzi abakatholi.
Manje lina njengeihlanganiso yezakhamizi zakobulawayo lithini ngokwenzakalayo, like lazama yini ukuhlalisana phansi lo municipal kunye lezi zisebenzi zakhe?
Tina njenge nhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asilawa amandla ukuthi sithi ukhansili kanika abantu bakhe imali engaka. Kodwa ke sikwenzayo njalo siqhubeka sikwenza ukuthi sixophisane lawo amakhansila leziphatha amandla zekhansili eziphezulu kuwo amaqembu la esingaxhobisana ngawo weWhatsApp njengoba kunje siku-COVID-19 lockdown. So esikusuggestileyo ukuthi kokwakuqala i-City Council kayinanzeleli ukuthi idola leZimbabwe ngasiqathanisa lelemelika selatshelela la kuma esingathi 1:81. So khonokhana ke sokuveza sobala ukuthi i-council kumbe singathi management ye-council kayikuqakathekisa ukuthi bone ukuthi izisebenzi zabo imali abeyihola bayisondeze ku-exchange regional leyo, njalo bafunde ukunanzelela ukuthi kanti izisebenzi zikahulumende zona ziyabe zikuliphi banga, ngoba khonokhana kuzenza ukuthi bangaze babekhatshana kakhulu in terms of kuma-higher salaries kumbe kuma-lower salaries, ngoba sinananzelela i-local government i-ministry kahulumende. So ngokunjalo ke besibakhuthaza ikakhulu siye saba lengqoko ngibe ngingaba lengqoko lomsekeli kamphathi dolobho lapho kukhona njalo futhi ukuthi Bankleb zathi ukuthi abaqale bananzelele ukuthi izisebenzi zabo kusiya ngegrade ziyasondelana yini mbenxa beziqathanisa lezisebenzi zikahulumende kakuthiyananga kakhulu yini kube yi-starting point yonaleyana ngoba nxa sisizwa uyezwa kuthiwa abanye bahola o-$1,900 mbe-RTGS okuyimali encane kakhulu sibe sesithi nxa umuntu lo ekugrade enjalo ohulumende yena okusemgrade uhola malini baqale bakunanzele khonapho bavalele yogap ngeni sakhuthaza futhi ukuthi i-management ye-city council ingazi yahola imali eningi kakhulu bahuquluza imali yonke kube sokusithi laba abayibo abasebenza nzima begebha lapha laphana beginqa imigogodla bagcine bengasatholanga lutho so siyakhuthaza kakhulu ukuthi igephu iyeholo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lezi ezibamba amahofisi izisebenzi zika-city council lezi ezibamba amahofisi aphezulu ingazi yehluka kakhulu imiholo yabo ngasiqathanisa lalaba abasebenza bekuma-lower grade.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Isa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasosha osekubangele ukuthi amabandla abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF elakwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu. Amabandla la asesole indlela ukhetho lokudinga umongameli oluqutshwe ngayo esithi kusobala ukuthi umongameli Yoweri Kaguta Museveni waqilibezela ukuthi anqobe ayincintisana labo abalithumi ababalisa umnumzana Bobby Wine. Embikweni ehlukeneyo eyethulwe izolo ntambama amabandla la athi kufanele ukhetho olungakhululekanga lusolwe zinhlanganiso ezifana le-African Union kanye lamazwe omhlaba e-United Nations. Elova enkundleni yakhe ebulenjini eTwitter izolo ntambama umnumzana Bobby Wine uthe amasosha agqagqele umuzi wakhe enqabele ummeli wesigodlo seMelika ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu osinika imbono yakhe ngalolu daba.
UZulu jikelele nguye okumele asukume abone ukuthi uyavikela amavoti akhe. Sikunanzelele siyakubona kusenzakala ke emazweni e-Africa ngama-Arabhu kubo-Egypt kubo-Tunisia kubo-Libya khona ngale lapha ade bekusa kuye ngentando bengontando kayiphikiswa ukuthi abantu basukumile ngobuningi babo basho ukuthi lokhu abakufuni bakumisa kwangena abanye uhulumente. Yikho-ke abantu yibo abasukumayo batsho nxa bebona ukuthi amavoti yabo ayatshontshwa. Kodwa ke njengebandla ke LMDC ibandla lisemthethweni elilandela umthetho womhlaba wonke wokuthi akungabi lodlakela akungabi kokukhitshwa ke kwabohulumende ke okungekho emthethweni zabe silandela umthetho kodwa sikhonona kuze kufike isikhathi sokuthi ke inhlanganiso ye-SADC inhlanganiso ye-AU lazo zibone ngasolinye ngoba lezi nhlanganiso yizokunanzeleleka kakhulu ukuthi zisekela ke ama-liberation movement nalawo yiwo ke asehlukuluza ke abantu abayizalane zalawo maso.
Siyananzelela ukuthi ibandla le-EFF kwele South Africa lalo lichothozile indlela okhetho lwe-Uganda oluqhutshwe ngayo. Ungathi bona basesimweni esingcono yini kule MDC eZimbabwe?
Ye ibandla le-EFF ke likamalema le-South Africa likumumo ongcono kakhulu kule bandla lethu ke MDC Alliance lapha eZimbabwe. Kokuqala uhulumende we-ANC lanxa e-liberation movement uyazama ngendlela zonke ukuhlonipha ilungelo loluntu. Ukhetho lwabo eMzantsi Afrika luhlala lusuka lukhetho ke olungela msindo olungela ngxabano olungaphikiswayo. Nxa seluphumile sasiboneke abamabandla aphikisayo ke senzela mhlophe lo oyabe nqobile ukutshengisela ukuthi babe lokusuthiseka ngokwenzakalayo. Okunye njalo ngikubona kusenza
kwenzakala kweSouth Africa okuhle kakhulu ukupromota idemocracy ekuthini ke akubi first past the post njengalapha eZimbabwe kusetshenziswa proportional representation yikho sizananzelela ukuthi ibandla ke le EFF ke lilamalunga amanengi edale parliament ngoba kusetshenziswa yena leyo isystem yokuthi ke kuyabalwa amavoti ukuthi ibandla lithola amavoti amangaki lizathola lamasitha amangaki alingana lamavoti enalawo ikanti ke kungathiwa winile winile uthatha konke lanxa ubuseduze kodwa ke wanqotshwa ke kutho ukuthi ibandla lizasala ke belizaphuma lingela amalunga eParliament njengakho lokho kwenzakala eZimbabwe.
Okwamanje umnumzana Popo Wine uthi abezomvikela balokho bemhlukuluza besenqabela abafuna ukumbona ukuthi befike.
Kuyatshengisela ke ukuthi Africa idemocracy kayikho ikanti lezi nhlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezi nhlanganiso ezimela amazwe eAfrica zithule izo sikhangele ukuthi kumele zihambe phambili solo okwenzakalayo eUganda sole ke ukuyephula kwelungelo loluntu emazweni wonke eAfrica yibe sibakhangelele ukuthi basukume ke basole kwenzela ukuthi umsebenzi ayekele khona lokhu yakwenzayo ukuthi ke abancintisana layo kuzamela bahlukuluze kuzamela ke bethuselwe ngamasosha abuye azohlala emzini yabo kuyinto embi kakhulu enaleyo sifisa ukuthi ke isolo umuntu wonke othanda ukuthula umuntu wonke othanda ukuthi emhlabeni jikelele kube lokuthula abantu benelisi ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo ngaleso sikhathi.
Hello ke ngumnumzana Edwin Love isiphathamandla sebandla le MDC Alliance ubexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga we Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele zimlive.com lithi amapholisa adinga unkosikazi Sipho Mazibuko ukuze bambuzisise ngodaba lokuthi wadlengulwa ngowayengumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo. Leli phephandaba lithi uMazibuko wethulele iphephandaba le-chronic lolu daba ngesonto lapho athi khona lwenzakala kuminyaka elithumi lanye eyedluleyo. Iphephandaba le-Daily News lithi lesi isikhathi esilungele inkokheli zamabandla ukuthi zikhulumisane umlotha. Leli phephandaba lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa, Douglas Monzora, lo Nelson Chamisa kumele bahlale phansi bakhulumisane umlotha. Leli phephandaba lithi lenze ucwaningo lengcwethi kwezombusazwe eziyizo eziphe lumbono. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Studio 7 sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibona, sanibona Studio 7. Ave ngisathi kancane laphana kuChamisa ukuthi kahle kahle labana abantu ababotshwayo labana bohopel chingono labo abochimbiri bonke labana kuthiwa bakhulume amanga kodwa beseke luChamisa onguye owamanga amakhulu kulabo. BeluChamisa nguye umuntu olamanga ukwedlula bona bana abantu ababotshiweyo. Waye kungabotshwa noChamisa ukwenzela ukuthi into zamanga lezi ziyekwe ngoba uChamisa nguye oqhubekela ngamanga siya phambili. UChamisa manje wathi wavula iqembu kanti uvule isikebo abantu kulabantu asibuke batshona kompana eqenjini le-MDC Alliance besithi batshonela iqembu. UChamisa akala qembu kuyisikemo. UChamisa akavulanga iqembu wavula isikemo abantu batshona. So kufanele amele ukuva kwabantu bona bana abatshonayo besithi bafela iqembu. UChamisa ufanele aye kuma phambi kukamantshi akaphendule kancane ukuthi kanti wayesenzelani ukuthi avule isikemo esithi uvule iqembu lizovotelwa ngabantu. Okwamanje iqembu lakhona is not existing yakuba. So yinto ekufanele ukuthi uChamisa imele ayongena ejele ngenxa yabantu abatshonayo.
Linjani basakazi labalaleli bakaStudio 7? Ngiyalibingelela kakhulu. Igama lami nguSirPrince Ngqobizitha Zitakhumalo. Thanda ukubana ndibingelele ngithi nyaka omutsha kini lonke osisigcinile, siyabonga. into corner na balaleli baka Studio 7 labasakazi ukuthi kufanele sizivikele kona lokuphuhlane obhubhisayo, sikhumbule ukugqoka amamask, social distance, sikhumbule lokusanitize ngazo zonke izikhathi. Umlayezo ongunikayo umuntu munye ngamunye, thina lathi njenge community compassion care trust, kungumsebenzi wethu ukuthi sibhode sifundise abantu ngawona lo mkhuhlane osukuqeda abantu amadoda ahlakaniphileyo bezincitshi.
Anibona njani, nibonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo?
Awuzwe nje abantu bezana u-P F beqambela abantu amanga bethi banakhethele impilo zabantu, kuvalelizwe kuvikela impilo zabantu. Kunini babulala abantu laba bantu? Umnaka kwalabothiwe inkalapha sebengaqala ukunakekela impilo zabantu lamhlanje kule corona, i-corona efika izolo. Kunini babulala abantu i-corona ingekho? Bangakho abantu ababulawa yizana u-P F? Sebezoqala ukukhuluma amanga manje bevala abantu amehlo bethi corona, i-corona. Kunini bebulala abantu? Kwari zidumbe zingakhi passport? Abantu baphelile elizweni, abantu bagcwele emajeli la yokuqambela abantu beamanga bethi banakekela impilo zabo. Laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu lapho, abantu kudala besifa ezibhedlela la beyala ukuthenga imithi. Bona umuntu okona mayisizwa nje phike ikhanda uyafulaya uyechayina. Laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu ngoba bakorrupt kakhulu okwakuqala, bahlukumeza abantu kakhulu empilweni, abantu bathwele nzima ngabo. Buka into abayenza kula abantu be-MTC kodwa ukubheka lezi zigebenga ezibanjwe zilokhu imoto imali abantu bakamnankagwa lapho basihambela free. Bona abantu abe-MDC alize baboshe inyawo lezandla, ungathi yibo abayenza ubuningi. Kanti yona iZanu PF umnankagwa ubazi kahle labo abantu labo, ngabantu bezanu PF laba ababamikhuzi. Ilizwe lena akula muntu ongayenza ububi iZanu PF ingakwazi. Ngabantu wabo laba, bheka nje ukuthi baboshwe njani okwakuqala. Ukuboshwa kwabo nje kuphela, ababotshwanga.
Ozabona iQuantum original FJ 97 SR ibanjwe inkunzi bayithethe ibisiyangcwaba egogwe sethivitheni ibheke egweru bathatha konke lesidumo. So sicela lifake kwamanye amagruphu khonapho elilawo masinyane lisize sangani bayihambe abo 11-12 ebusuku. Sicela lisize khonapho, lisize masinyane. Udriva bamthiye njenguye yedwa bathethe imota konke lesidumo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezeMelika, ababona ngezokulondolozwa kwelizwe leMelika bathi kulobufakazi bokuthi abalandeli bakamongameli Donald Trump abahlomileyo balakho ukuhlasela isigodlo seCapitol ngelanga kugcotshwa umongameli omutsha umnumzana Joe Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kugcwele ibutho le-National Guard phandle kwejala le-Congress emahofisini amaningi kahulumende endaweni eziqakathekileyo, njalo kufakwa ucingo oluphose luvale ngci isakhiwo se-Capitol esahlaselwa mhlaka 6 Zibandlela ngabalandeli bakatrump abesithi kumele kumiswe ukuhlolisiswa kwama-electoral votes. Abantu laba bangena ngenkani kuleyo ndawo lapho babesithi bafuna ukuthwalisa nzima amalunga ejala le-House of Representatives lawe-Senate, ikakhulu abakubandla lama-Democrats lalabo abangasekeli utrump olokho esithi uketo lwekuba ngumnumzana Biden labanye bakhe. Akula bufakazi obuveza ukuba uketo kalwenziwanga ngemfanelo. Ibutho ligcine njalo i-White House, i-National Monument lezinye izakhiwo ezabelweni eziningi okuthiwa zingahlaselwa ngabalandeli bakatrump abangafuni ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ukugcwala kwebutho kwenza engani sokulempi yomvukela kwele Melika. Amapholisa ensitha awe-Federal Bureau of Investigations kumbe FBI adinga ngamehlo abomvu abalakho ukwenza udlakela lalabo abangena ngenkani e-Congress. Umnumzana uKane Ndlovu olandela ezombusazwe uthi kuyasinda okwenzakala eMelika.
Besisithi singahlukuluzwa e-Afrika sibile lapha esiripota khona. Angikwazi ukuthi lokho kuzacitshwa njani, ngoba namhlanje abantu ama-leaders e-Afrika angavumi ukusuka embusweni asezichaya amaphiko bethi sesifanana sizabona ukuthi laba bantu bazacebela nga. Kambe nxa kungasela democracy America kuthi ukuthi Britain bazalandela
undlovu uthi abantu abanengi kade bephephela kule Melika isikhathi sonke
ngemva kwezimpi kube lokuyanga obesabekayo eAfrica but iAmerica ingenile ngoncedo la ngokuncedisa icollector leaders kubo Somalia nakunye amazwe lapha dokuhlukuluzwa khona abantu ngendlela emangalisayo sike saba la iAmerica khona ngale kusobala ukuthi amazwe eAfrica sezazenzela intando yawo ngoba nqaba zathi bathi bayakhuluma abantu baseAmerica bazabatshela ukuthi hayi bangulana Mervin likhangela ukwethu okwena likuboni na
osekela uTrump umnumzana sikhumbuzo umlalazi ukuthi abantu bakwele Melika sokumele babhekane lokwenzakala elizweni labo hathi kuzokazi leAfrica
asibonga khona ukuthi sekuvelile ukuthi Melika nayo inazo inkinga ezifana nesinazo thina eAfrica ikakhulu nemazwe afana ngithi eZimbabwe sinenkinga zethu yothi cela ke Melika ithi iconcentrate kweza kwayo inkinga ihlukane namazwe amanye nathi sibone kwethu singabantu bamnyama sinqono kakhulu sisodwa bengekho abantu bamhlophe
umnumzana Joseph Chuma oyebandla lezano PF uyakuswela kakhulu okwenziwa nguTrump
ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi yikho kwenziwana ilizwe lisukume lime bese kusiba lempumela yomkonomi kodwa into engiyaziyo ngeAmerica ngiyakwazi ubana abasoze bakuvume konke kokwana impetela yikutona uzagcina sehlezi phansi uzagcina seyangekile idemocracy iza prevaila
loba kulokuxokozela eMelika uBiden ukhangelelwe ukuba uzacotshwa ngolwesithathu kulabantu abalutshwane kakhulu phandle kwedala leCongress ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 kanye nesimo esibi sezomvikela umseleli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba uzafungiswa nguJustice Sonia Sotomayor uBiden uzahanjiswa eWhite House lapho uTrump akhangelelwe ukuba uzasuka ekuseni elubhekise emzini wakhe eFlorida kasuze ehambe emcimbini wokugcoba uBiden kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi uza kuyabona uBiden lonkosikazi Harris begcotshwa ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube
freedom comes to those who fight but not to those who cry. Cause the more you cry, the more your people continue to die. So rise, defend your right. Yaga, 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 yaga.
Corruption is a time bomb. It's together. We shall not do it alone. Akagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba umkhuhlane weCOVID-19 usubulele abantu amangamachumi ayisithupha 60 ngalangalinye okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leligciwane laqhamuka.
obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF lakwele South Africa ahlabe umkhosi. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.